ndiri Washington DC ndivitana no kawande ndichikusiya muri maoko ma Chris Gandhi
kwizika tisenda ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande omisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukelayo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-14 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilizwi lomuntu okuthiwa ngunkosikazi kamongameli Auxilia Mnangagwa eqoqa ukungenisa elizweni ngudlu imali yobusela engamabhiliyoni amabili lomnumzana Hubert Angel lizwakala kuhlandla lokugcina le-documentary ye-Al Jazeera ezasakazwa lamuhla.
Kuyinto njengancediyo ngoba phela labo ababanjelwe izimali emabhenki vele kabayibhenki imali eningi kuleli lizwe.
Ucwaningo olusanda kuqutshwa inhlanganiso ye-Afrobarometer lutshengisa ukuba iningi alithembi i-commission ye-ZAC.
Sifisa ukuthi ngabe kuthiwa iZimbabwe nje nxa kuwukuthi noma kuthiwa kuyiwe ekhethweni kube le-zero tolerance yokuthi kungabi ngisho lokuncane okuthiwa kulo dlame noma kuthiwa abantu babulalana bebulalana ezepolitiki.
Ibandla lesi lilomthwalo omkhulu wokudinga abazalimela kukhetho ngoba bedlula inkulungwane ezimbili 2000 abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende khona kudingakala abangu 210 kuphela.
Kati lesi bona ngani ke hayi akukho advice kubana uthola kale uzuhamba usitshintshe usuthetha mina sengumemba wephalamende.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibizwi lomuntu okuthiwa ngunkosikazi kamongameli Auxilia Mnangagwa eqoqa lomnumzana Hubert Angel ukungenisa elizweni ngudlu imali yobusela engamabhiliyoni phose amabili lizwakala kuhlandla lokugcina le-documentary ye-Al Jazeera ezasakazwa lamuhla ngezikhathi zabo 2 emini. Lumfanekiso kumele usakazwe izolo kodwa sokukhangelelwe ukuba kuza kuba lamuhla. Ngemva kokwethulwa kwehlandla lakuqala, u-Angel wathi ilizwi leli elizwakala lingani ngelikankosikazi Mnangagwa ngelinye nje lomuntu owayekhuluma etshela intatheli zindaba ze-Al Jazeera ngoba u-Angel wayesebonile ukuthi kukhona ukutshaya amanzi. Kuhlandla lanamuhla unkosikazi Mnangagwa uzwakala engathabanga esithi kuzamele u-Angel akhulume lo Mnangagwa lapho ebuza ukuthi kusetshenziswe indizamtshina kaMnangagwa kumbe eyabosomabhizimusi libona ababezintatheli zindaba ezazisebenza nsitha ukuthwala limali. Umnumzana Angel yena useqathe igqetha umnumzana Lamo Maduku ukuthi amele kulolu daba. UMaduku yena uthi uza kwethula umbiko mayelana ngalolu daba nxa sokusakazwe ihlandla lokugcina le-documentary le lamuhla. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Umbiko ophume wacaca ba ovele ku-Al Jazeera kulokhu ekade sikubona emavikini adlulileyo kukhulunywa ngegolide elebiwayo eZimbabwe yikuthi abakuhulumende abalezihlalo ezinkulu eZimbabwe bayathinteka, abafundisi esibathemba kangaka bayathinteka. Yinto ethusa kakhulu, kanti-ke lokhu kuthinta imali ezinkulu kakhulu ekade zingathuthukisa abantu, zintshintshe impilo zabantu, zakhe imigwaqo, zakhe izibhedlela lezikolo. Leyo mali iya ezikhwameni zabalutshwane, kanti-ke lobo bugebengu, leyo nkohlakalo iyavikelwa nguhulumende phezulu khona le njengalokhu bethinteka labo abalezihlalo ezinkulu. Yikho okwethusa kakhulu lokho, ubusela nxa le nkohlakalo kuthinta abalezihlalo ezinkulu, kuthinta abafundisi, kuba yinto enkulu kakhulu noma kungaphi noma kuwuphi umhlaba, ikakhulu eZimbabwe lapho esiphila khona ngaphansi kobunzima obungaka, sithwele nzima, sidla imbuya ngoluthi, kanti-ke inotho yethu iyebiwa idliwe ngabalutshwane.
Uhulumende sesike samuzwa esithi kuzabotshwa abantu maduze phezu kwalolu daba. Ubona kusenzakala yini lokho njengoba sibona ukuthi abanye sebevalelwe inotho yabo libhanga elikhulu.
Akulanto eza kwenziwa ezatshintsha isimo sobusela senkohlakalo phakathi kwelizwe. Iloko kuthiwa yi-asset freeze kuyinto njengancediyo ngoba phela labo ababanjelwe izimali emabhenki vele kabayibhenki imali eningi kuleli lizwe. Imali yabihlala ezindlini ngamasaka kumbe iphetsheya khona le kubo Dubai le ndawo ezihlukahlukeneyo lapho abathengisa khona igolide. Ngakho ke nxa usithi umbambela imali ebhenki, umbambela imali encane kakhulu angelandaba layo. Kanti ke asikhangelelanga ukuthi sibone kubotshwa abantu abalohlonze abalezikhundla ezinkulu. Nxa kungabotshwa kungabotshwa abantu abancane nje abangatsho lutho, labo babuye bakhululwe futhi. Ukuthuthisa kuze kufike lapho abantu bazajeziswa khona, hayi asoze kwenzeke ngoba lokho le nkohlakalo ivikelwe ngabantu abalezikhundla ezinkulu njengalokhu bethinteka lapho.
Omunye othinteka kabanzi kule documentary Ncube, umnumzana Hubert Angel, sibona ukubana useqhatshe igqwetha umnumzana Love More Maduku, okwenza abanye bathe mhlawumbe ubona ukuthi uzabotshwa. Wena ubona ngani wenze lokhu ngasizathu bani?
Yena umfanele abophe zigcine kakhulu ngoba obakhe ubugebengu obakhe ubusela eyakhe inkohlakalo isegcekeni kayicatshangelwa, kakusathiwa ukuthi ngama-allegations. Yinto yena ngokwakhe ayikhulumayo ayenzayo iphambi kwethu on tape njengoba belungu besitsho. Ngakho-ke uzadinga amagqwetha kakhulu nxa ngabe ilizwe lisebenza ngendlela efanele. Kodwa kuseZimbabwe lapho usengabotshwa kodwa kuphelele emoyeni nje kungelalutho. Njengoba ngike ngasho ukuthi kubotshwa kakutsho ukuthi uzajutshiswa ngendlela efaneleyo, base ngambopha bajutshise ngendlela leyana ezaphenduka ukuthi kalacala kuphelele khona lapho. Ngakho-ke siphila phakathi kwelizwe elingelandaba lenkohlakalo ngokuba inkohlakalo ithinta abakhulu kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi yecubungula izombusazwe.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Okwezokhetho, ucwaningo olusanda kuqhutshwa yinhlanganiso ye-Afrobarometer lutshengisa ukuba iningi alithembi ikhomishini yezokhetho eyeZEC. Lolu cwaningo luveze ukuba abantu abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini i-72% bazibona bekhululekile okokuthi bayavotela umuntu abamfunayo bengasabi. Kutholakale ukuba abantu abaningi okuyisilinganiso sokungamachumi ayisithobaminwembili i-82% bathi bona ozanqotshwa kumele aphume ngokuthula esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhangodube.
Kodwa ke lakhona nxa siqathanisa la kwamanye amazwe esilokubona ukudlobongela okuningi lobudlwangudlwangu obukhona, ilizwe leZimbabwe lisasesimeni esingcono. Kodwa ke ngokunjalo asitsho ukuthi sithi singcono isimo ukuthi udlame alubo khona. Sithi sifisa ukuthi ngakuthiwa iZimbabwe nje nxa kukuthi noma kuthiwa kuyiwe ekhethweni kube ne-zero tolerance yokuthi kungabi ngitsho lokuncane ukuthiwa kulo dlame noma kuthiwa abantu babulalana bebulalana ezepolitiki. Kuqakathekile ukuthi abantu vele abahambe bayekhetha abantu ababakhethayo ngendlela abafuna ngayo. So iningi leli elelangenela kule savele sitsho ukuthi babone ngathi ukhetho abantu bakhululekile ukuhamba ukuyakhetha umuntu abamfunayo. Ngensuku nxa kusenziwa ukhetho asikaze sabona udlame ngalo lelo langa nxa kusenziwa ukhetho.
Uphenyo lolu luveze njalo ukubana abantu abedlula ingxenye 53% bathi bona kabathembi i-commission yezokhetho iZEC ukuthi iqhube ukhetho olukhululekileyo njalo lungela kucilibezela. Ubona njani wena inani lona leli i-53%?
Bonke okukhulunywa lapha kuliqiniso ngoba into enye eqakathekileyo ngeyokuthi ilizwe lakithi indaba leyo yokuthi nxa mhlawumbe kuthi nxa sekudlula ukhetho mhlawumbe uthole ukuthi kuyaphela izinyanga lezinyanga kusehlula ukuthi ukhetho lumenyezele njengamanye amazwe esilokubona ubone ukuthi nqa ukhetho nje lunga ludlula nje ukuthi ukhetho luphelile namhlanje kube ukuthi mhlawumbe ngemva kwamalanga amabili amahlanu kube ukuthi ukhetho leyo sekukhulunywa ama results konke kwadlula konkwana ukuthi izekhi igcine ingakhulumi ihlala isikhathi eside igcine igcine ama results lawana ingawatshela uZulu ukuthi ukhetho luhamba njani yiwo kwenza ukuthi abantu baphelelwe lithemba bengasayithembi kahle izekhi into le eyenzayo njalo okunye okukhanya ukuhlupha abantu bakithi yikhona lokuthi into yokuthi abantu nxa besiyavota kuyabe kulabanye abantu ababebabiza emakhoneni besithi beyabiza ukubhalisa lapho kwenzeka ukuthi ubani abonakala ukuthi uvotele bani yinto engalunganga leyana yinto efana ukuthi kufakwe emthethweni ukuthi abantu abakwenzayo kunokwana kufanele ukuthi baboshwe labantu abantu abakwenza kunoku iloba uvela kuliphi political party noma ungabe kuyi-TPC noma ungabe kuyiZANU noma ungabe kuyiZaphu noma ezonxa ubiza abantu usithi uthatha ama-serial numbers ama-ballot books ama-ballot papers yabo ukuthi uyebhala ukwenzela ukuthi kuyekhangela ukuthi ngubani ovotele bani akulunganga khonkwala kufanele ukuthi ube licala yingakho yiko kwenza ukuyabe sekusenza ukuthi abantu bayevota ngefiye bengasavoti ngokukhululeka kuhle kodwa ke nxa kuwukuthi kungayekelwa khonkwana omunye lomunye abe lelungelo lokukhetha umuntu amfunayo okulilungelo lomuntu ezezimbabweni angiboni ukuthi kungabe khona uhlupho kodwa ke okukhulu kulakho konke yikho kona lokho ukuthi abantu bazi ukuthi babe lethemba kuZeki bengabe lokungabaza ngezenzo zayo iZeki ayiyenelise ukuthi nxa imiphumela isiphumile ayimemezele imiphumela masinyane abantu bayenelise ukuthi bayehlise inhliziyo zabo abadliweyo bayenelise ukuthi bahalalisele lo oyabe kuwukuthi uwinile njalo bancedisane basebenzisane naye
Hello ke ngumnumzana Difa waJapi Bangodube ingcwethi ehlaziya izombusazwe ubexoxa icingweni le studio 7 ekwelebilitane lokho sokudaba lwezokhetho ibandla leCCC lilomthwalo omkhulu kakhulu wokukhetha abazalimela ukukhetho ngoba bebaningi kakhulu abafaka amaphepha abo kwabafuna ukuba ngamalunga edalele parliamente bedlula inkulungwane ezimbili 2000 lona ilizwe lilamalunga angamakhulu amabili kuphela i210 abafuna ukuba ngamakansila bedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu i30000 khona kudingakala abayinkulungwane eyodwa i1970 umongameli kukhethwe oyedwa nje kuphela Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Ukubikwa ukuba akula omunye okhethwe nguZulu ukuba angene kukhetho lukamongameli bekule mbiko ethi umnumzana Thandayi Biti ubekhethwe ngesinye isabelo ukuba ancintise kukhetho lolu kodwa ibandla le-CCC liyakuphika lokhu akasenendisanga ukukhuluma loBiti ngodaba lolu ngoba engaphenduli umakhalekhukhwini. Isikhulumeli sequla le-Citizens Candidates Independent Selection Panel umnumzana Shepherd Ngandu uthi uchamisa ukhethwe ngabantu abaningi abaphatheke uhlelo lokudinga abazancindisa kukhetho oluzayo
despite some teething problems necessitated by logistical challenges
loba nje bekunzima ekuqaleni sithole abantu abafuna ukuncintisa kundawo zonke ezingu 210 lama wazi wonke elizweni sithole abantu abaneleyo
ungandu uthi uhlelo lwakuqala olokudinga abazancintisa kukhetho aluvezanga amagama abanqobileyo uthi sebezaqala ukuhlolisisa amagama wonke afakwe nguZulu. Umsekelo wesikhulumeli sebandla lelo umnumzana Gift Osalo Siziwa uthi labo asebejabula ngokuba lamabizo afakwe kusigaba sakuqala abame kancane ukujabula ngoba kusakude phambili.
Kati lezibona ngani ke hayi akukho advice kubana uthola kale uzuhamba usitshintshe usuthetha mina sengumemba kuparlament.
Usiziwa uthi uhlelo lolu luzagqishwa ngemva kwamaviki amabili nxa amagama avela kuZulu esekhangelisisiwe uthi abazakukhangela kugoqela imbali isimo somuntu lokho wafundelwa ngulo ofuna ukuncintisa nalo lalokho asekwenzele indawo afuna ukuncintisa khona
so bonke khonoku ke sibuyayenza kuvetting sibela kuvetting sesiya kuvalidation kumacocus imhlaba iZimbabwe yonke jikelele
ilunga leZANU PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC alilandeli intando kaZulu ngendlela eyikhetha ngayo abazancintisa ukhetho oluzayo.
Abantu abangahlali esigabeni bebethwala ngamakhombi benomnetha umuntu ongasoze abamele, bethi beqeda unomnetha lapho ubone semkhombi sibathwala sibasa kwenye indawo ukuthi benomnetha omunye. So ama-processes anjalo ayabonisa vele ukuthi there is a disorganization enhlanganisweni, ngoba akula ama-registers noma kuthiwe nje ezivele lauzana u-PF yokufika la enxa efuna engaziwa efike ethi hayi mina ngifuna uzivala nabanyana, ngoba akula accountability.
Ingcwethi kwezombusazwe esebenza e-University of Zimbabwe umnumzana Malakai Mlotshwa uthi iyasolisa indlela esetshenziswa libandla le-CCC eyokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo.
Singayenza ngokunominatha kuphela, sokungangena abantu abangasoze bekwanise i-responsibility yangkhona, whereas singavota thina silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo, ngoba siyakwazi ama-capabilities akhe.
Amalunga ebandla le-CCC axabene kwezinye izigaba ebanga indlela okukhethwa ngayo abazangena kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe olwenziwa libandla leli. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi isibane sikazibuse sesithunqisiwe salubhekisa e-Mount Darwin, lapho okuza kuba lo mcimbi wokunanza ilanga likazibuse lonyaka. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi kulontombazana wezishabane obesebenza ukugcina umntwana olenyanga eziyisithiyagalombili obaleke lo mntwana lo. Umamanje sengithethela imuva ngelithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani bantu bakustudio 7. Siyabonga, siyabonga bantu bakustudio 7 America. Ukusinika konke likusinika khona inyuzi elisinika zona. Siyajabula, siyajabula. Ngikalapha koBulawayo kodwa ngihlala eDinga. Ngiyabonga, ngisebhinga lapha eDinga Center kuZambezi kodwa ngikoBulawayo okwamanje. Cela inyuzi bazali, ngicela inyuzi. Sisizwa sicebisana ama-advice wonke lezinto zonke ezenzakalayo. Siyabonga baba.
Yee msakazi Studio 7, linjani balaleli basakazi belonke? Indaba kamagalela mafa le bambuza ke umagalela mafa ku-Studio 7 bathi njengoba abantu besigaba semandlebeleni bathi bancindezele, wena uthini njengebandla? Kazange wawuphendula lowo mbuzo ngoba vele ungumuntu obaleke iqiniso. Umqondisi ubuya qinisa ebantwini besindebeleni sezokukhuluma ukuthi umqondisi uhlamba lazo nkomo, uhlamba lazo lobhengula omzelikazi, kanti yiphi inhlamba amagalela mafa umqondisi owahlambalaza ngawo labo bantu bakhulumayo? Wena nje ufuna ukuzongcolisa igama likamqondisi sesikubonile wena magalela mafa, ukuthi ungumuntu ofuna ukuzochitha abantu besindebeleni. Sesikubonile ngobugalela mafa bakho lo, uzochitha wena kawuzuzoyakha umqondisi uzoyakha isizwe sabantu besindebeleni, wena uzochitha. Hayi baba, sixolele kancane landaba lebandla lakho thina siphasiphethe ku-MRP yethu njengabantu besindebeleni. I-TPC yenu khiphani zaleni, kusho umqondisi abe-MRP 9 kabakhiphe ejele lina ijobhu sikhalwa lehlula liyimajorithi libaningi libaningi liyi-TPC uyalehlula ukuthi mkhiphe ejele. Uzibona thina i-useless party yenu man.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7, linjani? Igama ngingozenzo wakoNcube, kuyikuqala kwami ukujoyina lo msakazo. Ngokuzalwa ngizalwa eNkayi, induna yami ngosikhobokhobo, umbisi engumalanda kodwa ngokusebenza ngilapha eGoli eyuvele. Into ebengicela, bengicela ukuthi ma kukhona noma igroupu yokwazi ukuthi ngijoyine, ngikwazi ukulalela izindaba noma i-app yakhona lingisize khona lapho. Ngiyabonga kakhulu, njalo ngiyazithanda izindaba ngizilalela, kodwa ngithola amarekhodi nje avela kwabanye, kodwa lambe ngifuna ukuthi nami nathe mthombo omunye lani. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu.
Studio 7 njani bantu basekhaya. Hana ngiyaphika bantu basekhaya. Bengicela namuthi ngani ngaphawu. Phawulelana endabeni yokuthi khona. Ayibafethu laba bathi khona izwa linqunywa linqunywe ngempela. Alinqunywe ngempela. Engithanda ukukusho futhi okunye ukuthi bafethu kulaba bantu abakhuluma abathi khona ye MRP ye umkhondisi wathi zatha zacina. Ngabantu be Triple C othosana ukuthi khona ngumuntu ofuna isifunda ku Triple C. Ngumuntu osupport umuntu wakubo ku Triple C. Osesikhundleni bengu Triple C mina ngiyazi Triple C phansi naphezulu bengigadulile ngani ngigadule egadive ebhalakho la emanzini. So singabamameli bafethu laba bantu bantu bakithi hamande ebhalisi singamameli abantu abakhulumela iTriple C. Benguyo mina iTriple C nami ngikhuluma kanje. So ayikho bafethu lento le iphathe yona engasisiza emathebheleleni yemarap yona iphathe yasesindebeleni engasisiza singabantu basesindebeleni. Asivotele namakhansila akithi bafethu nxa lingamdathululizwa lidathulu ekumnyama kubomvu kunjani alihlathuli ilizwe bafethu. Asibe nezibini okanti futhi ungaba yinto engenzeka eli sasefast elinyana futhi lokho siyakukhulekela emini lasebusuku ukuthi ungani kungenzeka lo and kuzoyenzeka futhi ayinami shiya khona lapha abaye
ndingelele enkundleni linjani lonke basakazi themba lapha elikhona liphilile lo okhulumayo ngumantsheza hayi basakazi kuyadanisa kakhulu okwenzakala elizweni lakithi njengoba manje kushiye esikhathini samavoti mina ngiyasuka ngimangala ukuthi ngempela kambe laba abaphikisayo bayayibona yini amatactics asetshenziswa yizano mbona bathule zwi singazi njalo mhlawumbe bafihle induku emqubeni kodwa mabe zitshela nje ukuthi bona balama supporter nje beme lapho bazawina mbona ingathi abakati wani izano ile yi-tactic enzima kakhulu manje uma ungabheka manje abantu abaningi sebefluenswe ukuthi khona kuthiwa uChamisa ufuna ukuthatha ilizwe elibisele emakhiweni akulona iqinisa lelo ngibona impela abantu abaningi sebeqala ukuvusa amandlebe sebesithi hayi uChamisa impela uzabisele ilizwe futhi emakhiweni amakhiwa aphuma amavidiyo echaya abantu abamnyama sebekhipha amavidiyo abonisa amakhiwa echaya abantu abamnyama sokungathi uChamisa usebenza labelungu ayikho leyo nto leyo labo benjala kade sizano PF busy gijima yonke indawo anti ikhulumisana labelungu ukuthi bazoinvesta lapha eZimbabwe kodwa makusenziwa yiwo bathi kulungile indaba bengakhiphi lamavidiyo abo awezano bechaya abantu bebulala abantu bantu bakithi sokwesikhathi sokuthi sivula amehlo singadukiswa into efanayo for iminyaka eyi 43 years lokho sidukiswa into efanayo sitshelwa into efanayo engamanga asihlakanipheni bantu bakithi konke kulele ezandleni zethu kulele ezandleni zethu bantu bakithi
ndebela ati sikhuluma lenkunzi malanga eshona ngiyabonga ngikhuluma lokhulumayo
kanti yona iHelen Suzman Foundation le akwenzini ukuthi iqale ikhulumisane nathi bengakayi makhodi because abantu abalama permit aso Helen Suzman Foundation yithi esilama permit abantu why kanti bona bengaqali bakhulume nathi thina abantu bengakahambe makhodi ngoba lokho abakwenzayo nje badlala ngathi sebesenza ingathi bona yibo abasicabangelayo kanti ke thina ethe safectiwe into yama permit angithi so why bengaqali bathi khona abantu baseZimbabwe ngelanga elinje cela sike sihlangane ke sicubungulisane ngendaba le yama permit ukuthi sibone ukuthi njengoba sisiye kuphetheleni senzeni njalo sicela ukuthi sibe lempu inamalama le nento esizabatshela ngoba into zabo lezo zokusebenzisa amafoni bethi ngenani ku Twitter ngenani ku Facebook kwanjinithini asikudingi thina sifuna i confrontation of face to face sibhekane ngamehlo omunye lomunye bonke ukuthi lo ngubani sikhulumisana ngoba akusela into efihlekile ukuthi abasiqonde bengakayi ekhodo noma besuke ekhodo kwakhona besicela ukuthi baphenduke kithi bazositshela ukuthi ikhodo ithini kodwa sibanike lathi imbono yethu hayi ukuthi sicabangela bakithi sicela like bacacele bachazele lokho abantu beHelen Suzman Foundation leyo angazi ukuthi into bani.
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Inhlelo zamanzi zingaphazamiswa kumbe zibhidlizwe ngenxa yokulwisana kwabantu abahlomileyo kulomthelela omubi empilweni yabantu. ukutsho umnumzana Robert Martin, umqondisi jikelele wekomiti ye Red Cross. Lokhu kungenxa yokuthi inhlelo zamanzi zixhumene. Akuphathelananga lokulethela abantu amanzi lokuhlanzeka kuphela, kodwa ngokuba khona kwawo, ukuwalondoloza, ukulungiswa, ukuntshintsha imitshina, kanye lokunanzelela ukuthi kulabantu abazaqhuba umsebenzi lo bengavinjelwanga, yikulwisana okukhona. Ukudingisisa okwenziwa likolishi leCalifornia eLos Angeles ngomnyaka ka-2022 kwaveza ukuthi phose ingxenye yenani labantu emhlabeni lizathinteka ngokusilela kwamanzi ngomnyaka ka-2013, kutsho isiphathamandla somanyano wamazwe omhlaba we-United Nations, umnumzana Jeffrey De Laurentiis. Uqhubeke wathi, lanxa imbangela zalolu hlupho ziziningi, ingxabano lokuguquka komomo womkhathi yizizathu ezimbili ezimqoka kulokho. Kulabo abahlala endaweni ezilengxabano, ukuhlala bengelamanzi kumbe ezinye inhlelo zokuhlanzeka kulomthelela omubi. Kwele Ukraine, amabutho eRussia asehlasele indawo ezilamanzi achiya abantu abedlula izigidi ezilitshumi lanye, 11 million, bengafinyeleli amanzi ahlanzekileyo. Kuyisihluko esikhulu. ELeRussia liyaqhubeka lihlasela inhlelo zamanzi eUkraine, okugoqela indawo ezigcina amanzi ahlanzekileyo. Ilizwe leMelika liyamukela ukuthathwa kwesinqumo ngaphansi kwesivumelwano seRamsar Convention esakhuthaza ELeRussia ukuthi lime ukuhlasela inhlelo zamanzi eUkraine, kutsho Ambassador De Laurentiis. Kolunye udaba olufanayo, uqhubeke wathi, asisoze sikhulume ngokusilela kwamanzi, singakhulumanga ngokuguquka komumo womkhathi. Siyazi ukuthi ukusilela kwamanzi kungakhwezela ingxabano phakathi kwamaqembu abantu kumbe izigaba. Njalo siyazi ukuthi ingozi zemvelo ezifana lezulu lesikhukhula lesomiso ziyenqabela abampofu ukuthi bethole ukudla ngendlela abazijwayeleyo. Ilizwe leMelika lisanda ukumemezela ukuthi lizimisele ukutshala imali engamadola angamabhiliyoni angamachumi amane lasitshiyagalolunye, $49 billion, eyokuthuthukisa inhlelo zamanzi kulelo lizwe kanye lemhlabeni jikelele. Kodwa kakho phakathi kwethu ongenza lokhu eyedwa. Ukulungisa inhlelo zamanzi kufuna umhlaba uphathisane, wengezelela u-Ambassador De Laurentiis. Silomlando wokulungisa ukusilela kwamanzi okwengezelelwa ingxabano, njalo kuphazamisa ukuthula lezomvikela. Abantu badinga amanzi, ngakho ukuthula kutsho amanzi, kugqiba u-Ambassador De Laurentiis.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. ma ingoma isivela uhlelo lwethu lalamhlanje ingoma kaMampintsha labanye bakhe umoyo uMampintsha singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela ilizwi lomuntu okuthiwa ngelikankosikazi kamongameli u-Auxillium Mnangagwa lizwakala kuhlandla lokugcina lomfanekiso wedocumentary ye-Al Jazeera ucwaningo olusanda kuqutshwa inhlanganiso ye-Afro Barometer lutshengisa ukuba baningi abangathembi inhlanganiso yezokhetho eyozek silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngilifisela impela sonto elithukela nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo